Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tjana njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo omhla ka 23 kuNhlangula 2018 nenguntungameli Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uphose wabulawa libhomba elidubuke emhlanganweni weZANU-PF awuqhubele kobulawayo namuhla. Ibomba leli libulale abasekeli beZANU-PF abambalwa limaza abanengi abagoqela umsekeli kaMnangagwa umnumzana Kembo Mohadi. UMnangagwa yena uthi kalimalanga njalo uthi abantu bakobulawayo bamsulwa kabalani lokwenza lalesi sehlakalo. Umanyano we-European Union namhla uthumele amalunga awo ezabelweni zelizwe ukuyaqalisa ukuhlola amalungiselelo okhetho ama-election observers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kudubuke ibhomba eliphose labulala umongameli Emmerson Mnangagwa enkundleni ye-White City kobulawayo namuhla lapho aqhubele khona umhlangano wokukhankasela ukhetho. Uthe usuphelile umhlangano uMnangagwa esesehla estejini ladubuka leli bhomba duzane laye njalo labulala abasekeli beZANU-PF. Asenelisanga ukuzwa ukuthi bangaki abafileyo, kodwa abalimeleyo banengi njalo bagoqela umsekeli kaMnangagwa umnumzana Kembo Mohadi, umkakhe kaMnumzana Constantino Chiwenga labanye. Bonke laba balaliswe esibhedlela sempilo laseMatadei. UMnangagwa yena utshele umsakazo we-ZBC ngemva kokwethekelela abalimeleyo laba ezibhedlela ukuthi lokhu kwenziwe izitha zakhe ezifuna ukumbulala ngemva kokwehluleka ukumbulala ngechefu eGwandanya kenye. Wengeze wathi uZulu wakobulawayo akalani lokwenza lesigalesi. Sixoxele omunye obesemhlanganweni lo obone konke kusenzakala njalo olilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Engubonileyo ntungamele White City Stadium yinto esabekayo kakhulu. Kubonakale mina nza kuthi yibhomba ngoba into yakhona idubukile kwaba lentuthu enkulu kwavala indawo yonke nje. Abantu bawela phansi abanye bathini bathini. Khonapho kusenzakala umongameli weqeda nje ukutshaya isitepu sokugcina nje sehla phansi khona phana kusenzakala. Okuthi nje kube sekugcikele ukade kuvele kujonge yena umongameli. Abantu balimele khonapho kade sokuphithizela abantu belimela. Sivele sithule isikhathi eside yakhe sihlekile ukubaleka kusenzakala lokho ngoba mina njengami mina ngehlulekile ukubaleka ngoba ngize ngabona abanye abantu sebelokhu bebhizi belokhu befethi bebamba abanye abantu abalimeleyo labantu abalimeleyo bona igazi sengibona abantu baqamukile izinyawo zonke nani nani yazi into yakhona kwani sokungani kimi yazi ngiyaphupha kungani into le kade kwenzakalani vele ngibele sikhathi eside ngehluleka ukubaleka kwase ndingazwisisi kade ngizibona ngani ngiyaphupha ngento kade ngiyibona isenzakala.
Abalimeleyo obazwileyo ngobani?
Olimeleyo omunye ngu-Opa Mtsinguri lo deputy speaker of parliament uMebuthi Nomona lo national komiza uRugeti bangabanye lo vice president uKembo Mohadi lo mama uMaichwenga ngokuthi vice president labanye nje abalimeleyo bambalwa sibe abanye abantu abalimeleyo abantu balimele sibe okubuhlungu kakhulu hlobo sami abanye bakona bathi beqamuka izinyawo lapha abanye belimele ukuthi vele nje into engikhangela labana sifikile abantu ukuze babuthe abantu labana abalimeleyo sebephakamisa bephakamisa kuphela abantu basa ezibhedlela yikho engikubonileyo nkosi yami
abafile abafileyo ke
kade ngathanda ukuthi ngihle ngitsho kade ukuthi abafileyo bengabe bengaki ngoba angilaqiniso lakho kahle njalo ukuthi njalo ngobani abatshonileyo kodwa bakhona abatshonileyo
wena njengomuntu obone isehlakalo lesi uzwa njani njalo awulakho ukwesaba yini
ngiphonguzwa nje umzimba wami utshayekile kakhulu lokuzwa ubuhlungu kakhulu yikho ngikuzwe kakhulu ubuhlungu sibile enhliziyweni ngesehlakalo lesi okunye nje mina okumphambanisileyo ngabona amehlo ami ngabona intuthu lalingenile emehlweni ngoba lakaphesi sengilokule problem yamehlo
umnumzana believe gawule yisiphathamandla sezano PF abamabandla aphikisayo basole isehlakalo lesi besithi silakho ukuphambanisa ukhetho omunye wabo ngumkhokheli we-MDC umnumzana Welshman Ncube
into eqakathekileyo yikuthi kukhanye kazani labo abaganga besenza izinto zonezi zokuganga ngabona ngabale njongo yokuthi baphambanise ukhetho lolu esikulo ukwenzelwa ukuthi kuqaliswe ukuba lama excuse yokwenza ama security clampdown ezweni I hope labo abasombusweni baza resistor itemptation yokuthi njengoba kulombuso amasocha okukhona bagijimele ukwenza o security clampdown into yona le kumele baxwayise sibili ukuthi banga be tempted ukwenza izinto
Isehlakalo lesi abanye bathi siveza sobala isidingo sokuthi uhulumende aphe abantu abancintisayo ikakhulu abafuna ukuba ngumongameli abaphe ukuvikelwa okukhulu isecurity ngesingisi njalo bathi isecurity kababa umnangagwa mhlawumbe ibingaqinanga kangako njalo kungakhathalekile ukuthi ngabe opposition kumbe nguye umnangagwa nxa umuntu ehamba phambili ukukhetho lukamongameli incintisa kumele aphiwe isecurity eqinileyo uthini ngalokho
kwesinye isikhathi into eziletha ukuthi kube le insecurity yikuthi kube labantu abaningi abathwele imbhobho kanti ke nxa lizihambela lingabantu kazana kungelambhobho eminingi abantu bephithizela bezithwele izikhali yikho mina ngokubona kwami yikho okucina kulethela izinto ezimbi kanti ke singahlalela sizihambela nje singabantu kazana singathwalanga izikhali ngibona ingazani ukuba nesecurity engcono
umbhobho yinkinga kakhulu lapha ngokubona kwakho
Ngokubona kwami vele endaweni nxa kulo tension yokhetho kulama tension ama-faction kulama tension yokuthi kwake kwaba lokuhluthelana ipower ngezikhali kuvele kuyacina kusenza ukuthi izikhali lezo zisetshenziswe kanti ke ngabantu bezihlalele bengamasivikeli engxenye kakungeke kwaba njalo
Umnumzana Welshman Ncube ngumkhokheli we-MDC. Umbuzo omkhulu ngothi kahle kahle ngubani obefuna ukubulala umnangagwa. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana.
Abaningi bazomangala baba ukuthi uDlamo lungaka lwavela ngesikhathi esinje kodwa eqinisweni abakwaziyo ukunandzelela umbusazwe womhlaba bayazi nje ukuthi kumavele kuqale ezweni ukuthathelwana umbuso ngoDlamo lokuthathelana izikhundla ngoDlamo akuqali akupheli ungasukela kuba kuSolomon Mjuru ukuqhuma kwakhe laphana ngesimanga esingakayani lakho ukuthathelwa kwakhe umgabe umbuso ngamatanka lawana le nganono lezana esazibonayo lakhona okho kwenzakalayo yinto yinye sokuqale usiko impeka luqalanga luyaqhubeka usiko lokuthathelwana umbuso ngoDlamo ngakho abantu abayazi ipolitika kumelanga ukuthi bamangayo kungamangala abangayaziyo
ukungaba kungobani kahle kahle abenze lokho kungaba yiba be Zanu PF njengoba ukhuluma ngamaxhuku achiyeneyo kuleli bandla abangumbuso
umsebenzi wangaphakathi ngoba akula oyibandlela iphikisayo okade ngafinyelela esitejini esakhe esakhelwe umongameli. Akula isitha ade singafinyelela kusakhiwe esakhelwe ukuthi umongameli azokhuluma kuso. Bayahlukumezana, bayafikizana, bayafuna ukubulalana ngaphakathi kwayo izana PF ngaphakathi. Kungakho abantu bakhona ungababheka kahle ngembali efanda kudlula. Bangabe behamba bonke behlekisana, besebenza bonke bexhawulana, besangana phakathi komphakathi kodwa bafiselana ukubulalana bona. Bonabo abathatha umbuso kuba bomgazi bebodwa benjalo. Ngakho ngeyomndeni lwana ngaphakathi kwawo.
Ubona iphatha njani lindaba umnangagwa kuyiwa kukhetho nje?
Into ekhona baba ukuthi ungakhangela laba bantu indlela ababusa ngayo kusukela ngama-60s kusiza kuma-70s size sizofidlula kugugura onde sizofika manje. Yilaba abantu abangakwenza lokuthi azigwaze esenzela ukuthi ethi bangigwazile. Lingayikhohlwa le nto ukuthi khona ukuthi zikhona inyamazane ezikhona ukuzihlasela, ithi qeda ukuzihlasela, ithi kulabantu abebafuna ukumbulala. Isenzela nje ukuthola ithuba lokugadla lapho kade ivele ithi lokugadla khona. Ngelunye uhlangothi lwendaba okumele abantu balubheke bayiqaphele. Kodwa engingakutho ngamasithani yikuthi khonokho yikuqala kwengozi ezweni. Abantu abaningi bahleka bathi hayi nansi khuna ngumgazi osephumile kulungile sokuthetha amasotsha. Vele ukuthathwa kwamasotsha kuthi ukuthi sokuthetha amabhomu, sokuthetha izinhlamvu, sokuthetha izikhali. Ngakho kusazobonakala okuningi okunjengalokho esikubonileyo.
Ngamanye amazwi othi kule gazi kulodlakela phambili
olwesabekayo baba sathi sikutsho khonokho bethathela umgaba abantu bathi hayi sidakiwe asikuboni kahle kwento kwakhona siyafundisela siyacabangela kodwa vele umbuso wodlame uphetha ngaludlame konkana wabakwenzayo ukuhluthi nangenganunu nokuhluthi nangamahlanka lawana kusazolinyazwana kusazodluliswa nemhlabeni baba ngeqiniso lamampela.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe. Kusenjalo isigodlo semelika eZimbabwe sisole kakhulu isehlakalo lesi sisithi udlakela kalwakhi njalo abantu kumele bachiyane lalo. Umanyano we-European Union namuhla uthumele amaqula awo kuzo zonke isigaba zelizwe ukuyaqalisa umlando wawo wokuhlola amalungiselelo okhetho. Amaqula la azaqhubeka esenza umsebenzi wawo ukhetho luze lufike lwedlule. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi amazwe omhlaba abuye azosimakela phela ukuthi sisebenze njani okhethweni. Kanti-ke iyadingeka i-EU ukuthi ibe khona ngoba phela kusezacelwa izimali kiyo, kucela abazohlanyela izimali kule ndawo. Nxa ngabe ukhetho betheka luhambanga kahle, kuyakwenza ukuthi kakubuya imali. Into yona leyo inhle kakhulu ngoba phela izakwenza ukuthi uhulumende abone ukuthi ukhetho ngendlela thile luba lukhetho olukhululekileyo. Ngoba nxa ngabe bethe bona kuhambanga kahle, uhulumende uyakwazi ukuthi kuzamhlupha phambili.
Kuyini kahle kahle Ncube abe-EU laba lawo wonke ama-election observers aya kundawo ezijeneyo zelizwe amele abe ekufaka amehlo amele akukhangele?
Into yokuqala okumele ifakwe amehlo yindlela imsakazwe we-ZBC, Chronicle, Herald layo yonke le kahulumende esebenza ngakhona. Ngokuba phela isisekelo sombuso lemithetho yelizwe ithi kumele bangakhethi uhlangothi. Into yokuqala leyo. Kubonakale okulandelayo ukuthi akula muntu wethiselwayo, akula muntu othenjiswa ukufunjathiswa okuthile ukuba avote. Kubonakale ukuthi ama-political parties labantu abakhampeynayo bale nkululeko yokuthi benze kanjalo. Kube sekubonakala ukuthi ngosuku lokuvota wonke umuntu ofanele avote uvotile, ongafanelanga avote kavotanga. Yizona lezo zinto bangazifakela amehlo kuzasiza ukuthi kube lokukhululeka ekuvoteni. Kodwa nxa ngabe ukhangela usuku lokugcina lokuphela lokuvota ungazange wakhangela umango wonke ukuthi kuhanjwe njani ukwethusela konke kuyabe kungasancedi. Bamele bakhangele ngamehlo amakhulu yonke into eyenzakala kuze kuyefika umhlaka 30.
Abanye laba bakwamanye amazwe la bezinye inhlanganiso ezivela phandle ezichiyeneyo abangakathumeli ama-observers abo ungabakhuthaza uthini?
Ngingakhuthaza ukuthi kumele babe khona phansi emsebenzini wokuba ngama-observers kuselenyanga eyodwa eseleyo. kumbe inyanga ezimbili kumbe ezintathu ukuphuza kuze kufike isikhathi lapho ukhetho luyabe selufike khona. Into eziningi ziyabe sizonakele, kungasancedi ukuthi balandeni. Bajwayele ukwenza kanjalo, baphuze abavela kusadik abavela ku-AU, bafica into sezonakele phansi lapha, kumele babuye masinyane ukuze babone ukuthi into efanele yenzeke yenzeka ngendlela efanele.
Umnumzana Efidlela Ncube yincwethi kwezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Ngengilifake kancane ezandleni zika Chris Kande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Linga lichona njani zulukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Nketa, usombuku welowagwera. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Pandi ukuthi ungamukele ehlelweni lakho lika Studio 7.
Yes, sizwa kuthiwa ulomcimbi. Angawasitshela ukuthi ngumcimbi wani?
Lo okhulumayo ngusabhuku uNketa phansi kukandula usogwala elwagwelo mhlaka 28 June yonale inyanga ephezulu. Siza kuba lo msebenzi wezamasiko okubika indawo yethu lapho esiza kwakha khona umuzi wamasiko ohlanganisa lesikolo samasiko.
Uzabe umkhulu onganani umuzi lo?
Umuzi lo sikhangelele ukuthi ube mkhulu sibili ngoba uzahlanganisa into ezimbili, umuzi wamasiko lesikolo. Ubukhulu bakhona bungaba 800 meters by 800 both sides.
Ukwakha kuyaqala nini?
Ukwakha siza kuqala singabika umuzi lo mhla ka 28 kusukisela emva ka 28 sesiqalisa ukwakha futhi kusiyatshaya phakathi laphakathi kuka September. Kumele sibe sesiqedile izakhiwo zesintu esifisa ukuqalisa ngazo, esiyizo esizavula ngazo umuzi ngo September.
Imali yokwakha liyithethe ngaphi?
Kanti lapha senza umsebenzi wesintu, izakhiwo zethu ngezesintu ezingadingi imali enganani. Yi-project entsha esiphiwe ngabadala emaphutsheni lezinkundleni ukuthi kumele yenziwe. So izindlu zethu ngeze-round, indlu yesintu yona kuyala kanye.
Kahle kahle ungatshela abalaleli ukuthi kuyini okuzaba kubukiswa lapha ezindlini zonezi?
Ezindlini zonezi Gandhi, okuyabe kubukiswa kakhulu yimfundiso esayidini lesikolo. Lapho kuyabe kuyisikolo khona, kulapho okuyabe kulama levels ayi-5. Kule level yabantwana abancane kuze kuyefika e-level yabogogo labokhulu. Kuyabe kwehlukene ngezigaba, okhulu kudala babele dale, ogogo bele mkulu. Kube sokusithi amanina kusiya ngama ages abo kusehla kusiya phansi. So thina sikwenze kwaba ngama level ayi-5 ukwenzela ukuthi cater for izigaba zonke zempilo ngokuthiyana kwazo. Labo bantu ababe kulawo ma level baxoxa okwabo kwesigaba sabo ngokuthiyana kwabo besakha isizwe at their level.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa kanti ngiyanxusa ilizwe lonke leZimbabwe ukuthi alibuye elwagwelo mhlaka 28 June emvumileni Business Center kulwagwelo road ngawusuka edorobheni egwelo siya emaboleni. Abantu bazabona nje lapho kuyabe kuphithizela khona mhlaka 28 lo msebenzi omkhulu wezamasiko. Wonke umuntu ozazi embethe ezamasiko ngiyamnxusa ngoba kulapho azothola khona inhlanhla yakhe abayinikwa ngabakibo ukuthi asebenzele isizwe. Isizwe seZimbabwe siyabadinga abantu bamasiko kakhulu kakhulu kakhulu. Yonale inyanga yinyanga yezamasiko evele ehlonitshwa umhlaba wonke. Khonalokho esikwenzayo kuqonde kakhulu ngoba yikho kuvunywa i-United Nations. Siyanxusa kanti lalihlale lisithinta, lamhlalokho lingasithinta sizalipha information, lizaxoxa labadala abayebekhona, kungaba kuhle kakhulu.
Hayi, kuyezwakala, isibongile kakhulu.
Ye, uNketa lo usobhuku ophansi kukasogwa.
Alo ke ngumnumzana Matthew Nketa usobhuku ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Siyabonga tsahelitala Chris.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampa bafubembula.
Kwezemaphandleni izakhamizi zeBheja eMzingwane zibhekane lokusilela kwamanzi lanxa nje kulamadamu amane kulesi sigaba ahambisa amanzi edolobheni lakobulawayo. Kubika uAlbert Ncube.
Lobanja amanzi enguthaphuchiye esiqinthini seMzingwane sona esilamadamu abalisa eMzingwane imthabezi apha lelo wancema izakhamuza kulesi siqinti lokuzikhala ezimathonsi ngamanzi okunatha kanye la okulima. Umnumzana Sande Moyo uthi uyamangalisa ukuthi impompo ezihambisa amanzi kobulawayo zidlula phakathi kwemizi yabo kodwa bengawatholi lawa amanzi. Kungakho uMoyo uthi kuyadingeka ukuthi kube lombuso wezabelo owe devolution ukuza amandla buyele ebantwini.
Abantu beMzingwane kusila madamu angu 4 aseMzingwane kodwa abantu beMzingwane kabalamanzi ukunatha aclean banatha izibhoraneni kodwa amadamu wonke ahambisa amanzi kobulawayo aseMzingwane yikho kubonakala okutshengisa khona ukuthi abantu bathathelwe amandla.
Unkosazana Theresia Ncube oebeja uthi ngesikhathi kugejelwa impompi zamanzi awemtshabezi uMzingwane pipeline babethenjisiwe ukuthi labo bazawathola lawa manzi kodwa lesi sithembiso sabayize.
Besifisa ukuthi sithole izinto ezinjengama-irrigation amanzi lana nxa kusenza futhi lezikolo angeni.
Umnumzana Mkhulumeli Moyo uthi udaba lwamanzi empompi lolu luvame ukukhulunywa kuphela ngesikhathi sekukhangaselwa ukhetho kuthi lungadlula kuthule.
Sizwi ngani bathi sebefuna ukunasinga ukukwenza lokho ngoba izithembiso ziba njalo kungadlula umkhosi sokuphela khonapho.
Unkosazana Elina Ndlovu uthi kuyamangalisa ukuthi akulamanzi atholwa izakhamizi ngalesi sikhathi umhlabathi sungowabo.
Amanzi yiwo ayimpilo, amanzi yiwo aluncedo kuyo yonke into esiphila ngayo, amanzi ahamba phambili.
Osakhulayo Mthandazo Ncube uthi bebeza sizakala njengabatsha nxa bengatholi amanzi ukuze balime bethelezela ngoba kungela msebenzi.
Tina njengabatsha siyakhala ngoba asinamsebenzi but sifuna ama-regression into engasincedisa abona ezingelokhu zena ukuthi sithole imali lezekhaya asinamsebenzi esingayiyenza.
Umnumzana Washington Dlovu uthi udaba lwamanzi lolu lubazwisa ubuhlungu njalo bazakhetha inkokheli ezizamela izikhalazo zabo kukhetho oluzayo.
Okusizwisa ubuhlungu futhi amanzi langa wethu la azola bahamba ephambili asasebenzeli thini. So ebesikufisa ukuthi ngaye siyathola abantu basikhokhelele kulimpompi iphambule ezimpompi zingene ezindaweni zethu siphele siye kukhanga imigqomo kulezo ndawo.
Ukhathaza izakhamuzi ukuthi azisavunyelwa ukuthi yayinhlanzi esithebo emadamu ngoba iningi lalawa madamu sethethwe nguhulumende phansi kohlelo lwe-command fishing. Umnumzana Bekezela Lakson Nyathi uthi kaluzwisisi lolu hlelo lwe-command agriculture.
Abantwana bokuseba ngotshekethe kodwa inhlanzi silazo zigcwele lapha ledamu. Eh so thola so uyicommand fish, command fish kabani ekhahela mi command fish kabani esigabeni sami uye mfaka ukuthi command ukhomanda ni inhlanzi zankulunkulu zisemanzini ngubani wena ukukhomanda vele ngabantu besigabeni salapha ukukhomanda iHarare le.
Lobanje nengezansi yamandebeleni libhekane lodubo lokusilela kwamanzi ebeja amanzi akhona kodwa kawafike ebantwini. Ekhuluma esegwanda izolo umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uzasebenza gadalala ukuthuthukisa impilo yabantu bemaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngisebenza eMzingwane ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga tshala kithi. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Bridget Nyoni ongomunye wabesifazana ababetshengisela eHarare besuka eWange lapho ababehlala khona eMatendeni besithi bafuna umqhatshi wekholiyari anikeze omyeni babo iholo. Umanyoni usichasisela ukuthi kuyini sokusenzakala kathesi.
Sasika sakhulumisana ngeni lona wayekhona umane uMD bamcotha kwabuya uMD omutsha niyasibizayo uMD omutsha. And then wasesithi abomama akuyenzi ukuthi kube nibala phandle. Kathesi lakhale sisaqanda isikhathi sezulu kathesi sekuqanda lizalunga eminyane kungenelibulalini sikhulumelane sahamba sakhulumelana wasesithi lami ngiphele ekhampanini ku-ent akula mali so mina into engizayenza ngizayenza ngizacalisa lami lapho engikwanisa khona ngelinika ama-double pay. Sabona ukuthi akuyenzi ukuthi siyale because sasidala isikhathi eside silala phandle kathi kungene sivume savuma and then yathi phela inyanga sanikwa i-double pay. So sahlalela phansi ukuthi every 25 siyanikwa ama-double pay.
Bengabe bethabile abanye yini?
Abanye bathabile sabona ukuthi akusafanani njengakuqala futhi sekushintshile sekune-change esibhedlela yonke into sebe-renewa sekune-change lathi siyathaba siningi. Amaphilisi sasithenga kathesi sathengi.
Ye, labantwana sungahamba labo bonke kungathiwa buya lababili kuphela.
Hayi, ahamba labo bonke.
Manje leyo i-double pay siyabuya kangaki njalo lilethemba lokuthi izabuya inyanga zonke yini?
I-double pay zaqalisa last month so this month siyamelela sibethemba ukuthi iyabuya ngoba basalela naphansi labo basala lephepha labo lathi sibephepha lethu ukuthi any mistake siyahamba ekhoti ngoba sasalela nokuthi sidemo ayikapheli thina saphiwa kuphuma kuphela ephandle. Kodwa sidemo ngasingaphi sisezindlini any mistake siyabuyela ekhoti ngoba sasibizilela kukhulukhulu amapholisa imejesithi kanjani amafoto ngokunjani sasanela naphansi labo bekhona. Umkethu bayesezi 5 years kungela pay njengoba wasithembisa uMdiko omutsha uManamise wathi every month ngele ngikuholisa ama-double pay imali yenu ize iphele so lathi savuma plus futhi iskimu esinikwayo bathi bekhanyela kwatholakala abantu abaningi babesikwereda ekhampanini abaningi babengafela mali so yikho sasingasivuma sathi akungele siphume sebe sinikwa nala ama-double pay akusafanani njengalaphana kule zero.
Abanye ababetshengisela babezitshengiselela bona ngokwabo abesifazana besithi labo bafuna ukubuyiselwa emsebenzini babekhutshiwe njalo ngengaxoxa lo nkosikazi Sibonisiwe Ndlovu omunye sake saxoxa laye liseHarare laphana esithi laye uzabuyiselwa emsebenzini kodwa sisazuzanga ithuba lokuthi sixoxe siqhubekele phambili. Bayabuyiselwa yini abanye emsebenzini?
Usibonisiwe Ndlovu sasilaye thina kwikomiti and then sathi sihamba khona ngadede sisayina khona loko okuthi siyaphuma laphana and then uMD omutsha wamtshela wathi abanye babiselwa and then yena bamtshela ukuthi sisadinga lapho esiza kufaka khona ngoba wayesenza wayeliphomisa and then bathi sithose kwagcwala so bathi sisadinga lapho esiza kufaka khona kodwa emsebenzini uyabuyela yinto esayisayina futhi phansi. I think sesibe-change ngoba sesithola ama-overtime sesithola ama-off so vele konke sesibe-change.
Hayi, indaba ezinhle lezo. Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlela.
Siyabonga.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Bridget Nyoni olomnyeni osebenza eWange Kholiyari sixoxelaye ekhonale eWange. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Nansi impumela yemidlalo ye FIFA Soccer World Cup. Iqembu le Belgium linqobe ele Tunisia nge 5-2. South Korea 1, Mexico 2. IGermany le Sweden ziyaqala nje manje. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphose wabulawa libhomba elidubuke eqeda umhlangano okukhankasela ukhetho kobulawayo eWhite City Stadium. Ibhomba leli libikwa libulele abasekeli bezanu-PF abambalwa lalimaza abanengi abagoqela umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohadi. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo nguNtungamilinkomo lilale.